indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho sikhangela kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Ye kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila uzoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende ngokuthi futhi kanje ngafika lapho okuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Intotheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni ethule impiko ngenyanga esanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo lokunye. Abenhlanganiso yezifundi eyezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhweze limbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ashley Funye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama-university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho sikhangela kuma-rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo ku-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSalo Siziba yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungelo lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate number 2 esikubonayo ukuthi ikhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labayithi ngesilungu i-commodification of education, lapha-ke asebe-privatiza education ukuze ikutholwe ngabalutshwane abantu abale mali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisela izwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsitsira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Shingwana ngwana uti njengabazali abasoze beyenelise limbadalo.
Ukukhwela kwamafiza weyunivesithi thina njengabazali akusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu. Asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000. Kutsho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa, akusagqukwa, akusayenziwa lutho, imali yonke siphelela kufees. And nxa kuyifees ye-5000 uza umntwana uzafuna imali zokugada siye esikolo, uzafuna ukudla, uzafuna amabhuku, uzafuna ini. Thina asingeke siyikwanise imali yonaleyo. Angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima. Ngiyayina le siyibhadala khathesi, kutsho ukuthi le izasehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9,000 zimdollars. Kuthi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilishumi lane lengxenye yamadola 14,500 Zimbabwean dollars. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million dollars eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempila kahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo, intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elitshumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola nven uxoxelo mnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eGwanda North, ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu ke usipho lokuthi-ke kuba ngamabele zonyawuthi umumbu uba mlutshwane kakhulu kahle. But bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Sesingakaboni ukuthi ukugcinelela lokho mvele kuganga lokwadike kuwenza kunika ngamaphathi ngamaphathi. Sesekulandela le idenge lenye inyane le yabantu abanye abaninyane. Hayi, bayaphiwa nje ngendlela, asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende bekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo World Food Program.
Ukhansila, nxa usebenzisa ukhansila lo qinisi ukuthi kuze kuvela kuhulumeni nokuthi futhi kanje ngathi kalapho uholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngasiza. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg nokusiwa 50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungayo
babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike, lumuzi bawunike, abaniki benika ngenamba yabantu, abaniki konke ngasikhathi esiningi. Kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa unyawuthi, inyanga ezayo liphiwe umumbu, inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yakwenu iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bayazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kamila qiniso, abantu bayanika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke bafanele kuhambe ngaleyo ndlela. Angize ngananzelela kangako nxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi sikudla kuyini. Into engani iyadula ke khonokho kuya kuthatha ngoba kathe seku-30 pounds. Singasithi kuyadula ngoba vele kathi kulasilayo thina leyo 30 pounds. Nokugayisa lakho sekudula ngoba angithi idizili iyakhwela lakho kuyinza ukuthi izikwani sikudla.
I-30 pounds leli ichoyo ngeyani?
Ngathi ngakudla kubuya kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumeni alazo zasezimoto kuyaqaqa abantu bahambe bayethwala. Yebo, bese bese kusiya lapho kuhlakwa khona emahholu abafunde ezikolo. Ukuxazulanyanyana ngoba kuku 2.5 to 3 days.
Umnumzana Ernest Malando yisakhamuzi semzimunye eGwanda North. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave. La shortwave 617 susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave. La shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho wakwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amaningi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka 2020 odume kwabanengi ngokuthi ngumnyaka wenala usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amanengi athwele amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani yezokuxhumana yeTelkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amachumi amathathu 34. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengelamsebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza ngezezimali lawa phakathi kokuxoxisana ngendaba zokugumula isebenzi ngenxa yokoma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapha esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyatshaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu. Ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi iSouth Africa ivele ikhangele ukuthi mangaka amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye amaSouth Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Siziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole. Kunamaphepha afunakalayo esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So amakhampani evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo lwezokuxhumana kwi-inthanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezizalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni wakwele South Africa zingena kungekho emthethweni. Lokhu kutsho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi ilokhu incipha ngenxa yokoma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulwisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana. Abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khonale. Yena le into esihlala siyibona ezenophobia sekungathi ibona baba thathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi, kodwa incitshi kwezombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokho okwenzekayo. Incitshi kwezomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini, less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzuthole sungene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye. Kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Inengi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki kodwa ababalisi abanengi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilingane le 475 US dollars. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i 7000 dollars kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele loludaba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impatalo yemfundo, inengi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisa elezanu PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amafizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo okwabantwana kumbe abazali. Kodwa-ke kuyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinkwa. Iyo kumele ithenge-ke amagetsi, iyo kumele ithenge amanzi kamunicipality, iyo kumele izinhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke. Kodwa kathesi sesizavala besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke. Ikanti-ke labazali imali kayikho. Uhulumende nguyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke njalo labazali benelisi ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawonye.
Baba Nkomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa nguba
yelizwe lonke isemfundweni yabantwana njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntana wakhe ahambe esikolo ngoba kuyilo ilifa eqathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa uqalisa siza kwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. beqede lapho babe sebehandisa ukukhulumende ukuthi kwenziwa kwathiwa i-approval. Ngibe sengibuya phaba bandlovu othi ivandla lezanupf alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-ED afuna ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona ukuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla lezanupf. Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo, ubani sihlaleni phansi sikhulume siphanele amacebo. Angithi sipha amacebo kulo onguye okhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emhlanu ekhona abakhethe naye. So ngaleyo ndlela thina sikhangelela ukuthi lina babandlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-election. I-election sidlulile. Uvumani-ke phela la umthi libuye lihlale laphana litho ukuthi lo ngupresident welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhodile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele ibandla lezanupf elizweni eli-clean ngiqheke babandlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanupf liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwe. Umthethwandaba wayefuna sibuye lama-V11 wonke, kodwa ke thina sase singanzeleli ukuthi kube le interference kuma-boxes lakho singahambisanga. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga bufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano vele ikhona thina sithi umnapho ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luyaphambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga, laye atsho wenza ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi. Mna ngigagwadena hhayi mna ngiwinile, laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe engafuni ukukhulumiswana. Ingxabano isikhona, ubaba lo mama baxabana endlini, ingxabano isikhona. Ubaba kangayala athi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lathi hayi ubaba wenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuchazululwe kubonakale ukuthi kusethe lingasandwa inyama, hambani lekudla imbhida, hayi hambani lekudla amapotato. Ubaba wethu sokudala kakhulu, sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphosele okugcina nko.
Hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona okwakutshoyo ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabufakazi. Sokwabalulwa ngama-courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni, yithi esilomongameli bandla lezanupf elo muntu ofanele abe umongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni, libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Senizatsho lani ukuthi lina hayi laphana 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 ikwesukusolayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikwenti lisizele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi ayisikho lo.
UMnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanupf obexoxa endawonye lelunga le-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqatshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqetshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ncube ulobelane isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo sithi njalo uzancediswa nguFaraita waChirambewe onguye umsekeli kamqeqetshi wakuqala kanye loGolding Dube ongumsekeli kamqeqetshi wesibili. Umqeqetshi wabona izinto omutsha weqembu lebulawayo sithi nguDaniel Khumalo, yena obesebenzela iqembu leFC Platinum eminyakeni edlileyo. Abaqeqetshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo sithi ngababalisa uJohannes Ngodzo ongumqeqetshi wamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili, uInnocent Mapuranga kanye loBruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili. UNcube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPigot Mascu, eleNjube Sundowns, iChicken Inn, eleHowmine kanye leHarare City. Isikhulumeli seqembu lebulawayo sithi uThandiwe Moyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala viki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngomvulo ozayo, kuyaqala ngo-10 to 12 emini eSaint Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ebona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo City buye kuma-trials ethu. Sizathu ukulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile, ngobani asebesilahlile, ngobani lathe sesibalahlile.
uPhilani Ncube nguye ongenise iqembu lebulawayo City kusigaba seKasilaka Premier Soccer League ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu lebulawayo City lidlale okweminyaka emibili kusigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga liphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphutshe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini. Umqeqeshi okungenise iqembu lebulawayo City kusigaba sephezulu lonyaka nguTry Ncube yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kusigaba saphezulu. Abaqeqeshi abaqhube izifundo zikaCAF A yibo abalelungelo lokuqeqesha kusigaba saphezulu esePSL njalo uTry yena uphethe izithupha zikaCAF B. UTry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu lebulawayo City liqala ukungena kusigaba saphezulu njalo ubikwa esebuyele njalo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo nginguJoseph Njanji.
KG uthi Jerusalem ehlabela kamnandi esiqibela izindaba zosuku kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.